VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMbimbitho 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Our detractors from the West have contaminated the world with their earlier than thou approach and are on the forefront of igniting endless wars as part of their nefarious agenda.
Kusungulwe namhla eVictoria Falls umhlangano wamabandla ezombusazwe ayoalwela inkululeko yamazwe la. Kulalabo abawakhokhelayo behlaba umkhosi ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga.
Ukulaba nesibe-challenge ukuthi amanzi amadamu sephara. Ephansi amanzi amadamu amaphamu sethulana aphampayo. Sometimes aya angani ayandima ayandela ngoba semadamu.
Ikansili yakoBulawayo ithi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili. Wayengumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo elizweni lakwele Melika uma engabuyiselwanga embusweni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Unobhala jikelele webandla leZANU-PF njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yamabandla ezombusazwe alula inkululeko yamazwe awo embusweni wabamhlophe. Secretary General and wing of former Liberation Movements of Southern Africa namhla utshele unobhala bakulumhlobulo ukuba amazwe la aqhubekela phambili incindezelwa ngamazwe entshonalanga akuqela eleMelika emzamweni yokudala ingxabano phakathi kwezokazi leli. UNokutaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umpofu wethulela amazwi evula umhlangano wabonobhala laba esipha umzekeliso ngempumela yophenyo olwenziwa ngabeSADC Electoral Observation Mission luholwa ngwaye ngumsekeli kamongameli wekwele Zambia, uMnumzana Nevas Mumba. Yena waveza ukuba kukhetho oluqhutshwe eZimbabwe nyakenye kwaba lezigwenxa ezigoqela ukuhlukunyezwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umpofu uphinde wasola uMumba lequla lakhe esithi babethengwe ngamazwe afana leMelika emizameni yokugenqula ibandla leZANU-PF.
Our detractors from the West have contaminated the world with
ababhidlizi bentshonalanga laba sebedunge umhlaba bezithi bangongcwele ngcwele njalo yibo abadala izimpi zomhlaba ezinzakalayo. Uphenyana lukaMumba lwenzelwa nje ukusigcona besetshenziswa yilaba. Ngakho yikho ngithi kufuze sibaqaphele laba ngelokhozi njalo sibambane kulokho.
Kodwa ephendula kulenkulumo owayelilunga lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change eBinga, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uyakulandula lokhu esithi iningi labantu emazweni abuswa ngamabandla abalwa impi yenkululeko bakhathazekile ngombuso walamabandla ikakhulu ezansi yezwekazi le-Afrika.
Balwela inkululeko belwela umuntu wonke kodwa namhlanje nxa besidla sebesidla bebodwa. So ke lapha ke sokufana lehotshi ezikhanzinga ngaphakathina kwamafutha abo.
UMnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso yenkayi Community Parliament laye uthi akuliqiniso okwethulwe ngumpofu labanye abakhokhela amazwe achiyeneyo awezwekazi le-Afrika.
Zananzelela ukuthi okuningi siyazenzela thina o-corruption nazo zonke leziya zinto ezizwe ezidilizilizwe kubulala abantu konke lokho esikubona kusenzeka e-Africa besenza zonke izinto ezifana labogugurawundi lakho konke esakubonayo.
Ongunobhala webandla le-African National Congress uMnumzana Fikile Mbalula usole kakhulu amazwe ayencindezele abensundu kuzwekazi le-Afrika ethi yibo njalo abaphezu kwezimpi zasePalestina okwenzakala kweleSudan, eMali, DRC, Zimbabwe kanye lakwamanye amazwe.
And the terrorism in northern Mozambique, which must be defeated.
Sibona lo dlame lokubulalana eMozambique okufuze silunqobe njalo siqhubeka sikhankasa ngezigwebo zama-sanction ezenzeka eZimbabwe ukuba zesulwe.
Umhlangano lo ohamba phansi kwendikimba ethi Unity Collaboration and Defense of Our Liberation Gains Against Neocolonialism uhlose njalo ukuhlomisa amaqembu kazibuse azaphatheka ekhethweni lwalonyaka emazweni agoqela ele South Africa, Namibia, Tanzania kanye le Mozambique abangakwenza ukuvimba uncindezelo ngesikhathi sokhetho. Umpofu uthi njengamabandla enkululeko sebegqibe ukwakha isikolo sezombuso esemwalimu Julius Nyerere Leadership School kwele Tanzania, njalo abangane babo abakwele China babasiza ngokwakha isiphala senkululeko esemuseum of African Liberation esikodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ikansili yakobulawa ithi bekulamanzi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo, njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili ngoba isalungisa imitshina yayo encema. Lokwenzakala amanzi evele esilela kuleli dolobho, njalo izakhamizi ziwathola okwamalanga ambalwa ngeviki ngoba esilela emadamu. Ukuze sizwe okwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lokansila kaWard 10 kobulawayo Nkosazana Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho.
Ukuthakathwa kobulawayo ingaweli ezibetet ukuthi ungabona mazethini enkontini vele kufile mantenakatabe ngoba ubulawayo sibe-challenge ukuthi amanzi emadamu sephala. Ephansi amanzi amadamu ama-pumps ethu lana aphampayo sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadala. Kule bhawuza eliyi-1 amabili sebeswangihayile, but in spite of scenario enjengaleyi sike saba nayo 3 weeks back, we try by all means ukuthi ama-councillors of different wards baprovide ama-points lapho ibhawuza elingahamba liyethela khona. Though it would be not enough, there are izikotho ngeke sazibala because weare not saying ukuthi abantu banathe amanzi esikotho, but weare saying ukuthi amanzi lana bazakwanisa ukuflasha ngawo ema-toilet. Then sikwanisa ubagijimisela ngebhokoza nebhathele ama-temperatures ayi-3 or 4 awokunatha labantwana endlini.
Batshelwe kuseselesikhathi yini ngalolu daba ukwenzela ukuthi abanye begcine amanzi?
Izakhamizi ziyazitshe izolo, for example in my ward amanzi besaphuma, kodwa-ke kulawa amawadi akade evelele engenawo amanzi akebishedini yangkhona akewotashedini zingenawo amanzi. Ngileqinisa ukuthi ama-councillors kulezo ndawo they are working tirelessly ye-department le-water ekhokhelwa ngobaba uzonxeba ukuthi bakwanise ukuthi babanikeze isamplimentaro.
Sona isimo samanzi sesinjani kathesi kobulawayo?
Kuyisifiso sethu kwi-councili yakobulawayo ukuthi nga uhulumende uyasizwa isikhalazo sethu, sicela adeclare ubulawayo as a water crisis ngoba lapho esikhangele khona esiphaleni sethu samanzi akuthengisi ukuthi singaqhuba isikhathi esingakanani. We know that our treatment area is in Matabeleland South. Matabeleland South in terms of informed I told in the day.
Lowo ngukansila Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kukansili yedorobho lakobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Nkomazana, ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Sina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esiwukhangeleyo izulu azange line. Singakhuluma nge-water rationing, kade simbona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona sesizwela kwabanye, abanye bethi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka siwakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga, kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi. Ngithemba last week ngolwesine sike saba lo mhlangano umelana ngamanzi idorobho silako bulawa siphakathi edorobheni laphana sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi kukhanya kulaswini into ephuma ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha amanzi awakho into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi phose bahambisa lapho kuyabe kumfiwe khona kulezimfa lapho kubhuthwe khona yiko lapho abangane bayancedisa njengoba mina ngimele ibulawa yonke amawadi wonke ayi-29 ziningi indawo ezindawo ezingani ziphezulu othi nxabe wavulile ngale aphela amalanga nalaba babewavule ngayo ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngayo bacitshana liyani ikholamu yamanzi bethi ibhili ikholamu yebhili yamanzi awayisekho ngoba nangu amasuka ayadubuka nangu akula amanzi kanti ikholamu yona liyani imeleni nxa izinto zangkhona zinkungela service delivery. E-city center kobulawayo esidikidikini wobulawayo le ma-industry amanzi ahlala ekhona angithi ngale kulapho somabhizinisi kulezitolo bathi bona angeke wavala amanzi onala amalutshwana kobulawayo amele ancedise khona ngale city center. Thina emalokitshini kunje ukukhuluma lami nalapho engikhona enketa akula manzi siwagcine yingi Saturday kwezinye indawo ebebuye Thursday kwezinye indawo abuya Friday Saturday avuke ngekho amanzi njalo kabuyanga zonke indawo.
Lo ngumzana Joseph Khomazana okugaja olubona ngenhlelo zamanzi kuhlanganiswe yobulawa Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abalwa impi yenkululeko bakwe-VLA Zimbabwe Revolutionary People's Army bekubandla lezaphu bathi sebenike uhulumende wonke okuveza inani lempahla eyahluthunywa nguhulumende kaRobert Mugabe ngesikhathi sombhuqazo weGugulawundi owathi babekufuna ukugenqula uhulumende wakhe. Bathi kuyathembisa kakhulu ukuthi bazayithola yonke impahla yabo efika ikhulu elokhu ibanjwe nguhulumende elakho ukuthuthukisa impilo yabo. Kubika uEzo Jesus Banda.
Umgcini sihlalo wempahla le phansi kombuthano weZebra Properties Initiative, umnumzana Akimoyo, uthi sekuseduze ukuba bathole ongokwabo ogoqela amaplazi, amahotela, izakhiwo ezinkulu ezisedorobheni lakobulawayo, lezinye zisenkabazwe lakwezinye indawo.
Ama-properties la sathi sivele empini, iinkokeli ezazikhona bakwazi ukuthi ama-comrades wonke ayisiwo azakwanisa ukungena ku-army, abanye babevele belimele. Bakubona kuqondile ukuthi ungangcono kube labanye ama-business.
Umoyo uyaphambili egcizelela ukuthi amalunga eViola Zipra athokoziswa ukuthi impahla yabo abayihluthunelwayo bazayithola.
They are very happy and anticipating ukuthi indaba le izatshintsha impilo zabo. Ama-properties a plus minus 100. Ama-title deeds lawo kathesi ajenisa ukuthi these are bona fide properties afika 8.
Unobhala jikelele wale komiti yeZebra Properties Initiative, umnumzana Willard Mafios Moyo, uthi wonke wayengumlweli wenkululeko kuViola Zipra uyathola intshontsho njalo amagama abo ayabhaliswa kulolu hlelo.
Abaphila is about 5,000, then is lama widows. Then in the event that both parents are departed, ziyakhethwa amabizo ama-heirs.
Omunye walwa impi yenkululeko okuViola Zipra njalo osebenzisa uqondisa uhlelo lweZipra Properties Initiative, umnumzana Leonard Machingura, uthi impahla yeZipra igcwele ilizwe lonke.
Properties aya akawanda ari over the country.
Ama-properties la maningi akhona ilizwe lonke kusukela emathebhelelendi, mashonalendi, Masingo, Manikaland, yonke indawo impahla yethu ikhona.
Unkosikazi Monica Mavunga, umphathintambo karhulumende ophethe uhlangothi olubona ngenswelo abalelwa impi yenkululeko olwe-war veterans walile ukukhuluma ngodaba lolo esithi luphethe ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa umnyaka ka-2019 ukuthi uzabisela yonke impahla abalelwa inkululeko bekuViola Zipra. Sehlele ukuxhumana lomnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwemibiko ehhofisini kamnangagwa ngoba obengaphenduli umakharekhukwini wakhe. Sixhumane lomnumzana Chinga Dube, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuViola Zipra njalo wakwaba isiphathamandla sikahulumende othi sebe kuzinga eliphezulu ekukhulumeni ngodaba lolu lomnangagwa.
President wathi hayi ama-properties alinika kodwa lenza babudlwangudlwa ngoba kuyabuya abanye abantu namhla, kubuya abanye bezidakele bathi sesifuna i-property.
Abalwa impi yenkululeko bathi balethemba lokuthi udaba lwabo lolu luzahlolisiswa lalo zinduna eziquba uhlelo luphenya okwehlela abantu bematheleleni ngesikhathi sombhuqazo wekukrawundi lapho uhulumende athi wayelwisana labahlamuki ababekubandla lezaphu ababekhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabungwenkomo. Impahla yezipra yahluthulwa nguhulumende egoqela isakhiwo esikhulu samapholisa koBulawayo, iSouthampton Building, leMagnet House okunabacuphi bakahulumende ama-CIO koBulawayo, kuze kuthi iSouthtown neQueen's Park Police Stations lazo izakhiwo zezipra, iCastle Arms leRed Wing Mine ePenalonga duzane leMtare lezinye eziningi-ningi ezigcwele kweleZimbabwe ezigoqele ezaziphansi kwenkampani yeNetram Properties eyilamaplazi eMatheleland leNkabazwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami Ezra Jesus Band.
Umkhokeli wakule Russia usenqobile ukhetho lukamongameli abencintisana khona labathathu abakhe phansi, wathi yena wathola amavoti afika isilinganiso esifika phose amajumi ayisificamunomunye ekhulwini 87%. Abancintisana laye bathole okuphansi kokune ekhulwini umuntu munye ngamunye. Ekhuluma esanda kukhethwa izolo kusihlwa, uPutin uthe uzulukulu usekela uhlelo azenzela zona kwele Russia, kodwa kulabaphikisayo wangani bayachodoza akwenzayo. Abanjengomoyo Alexio Navalny obengangena kukhetho lolu ukuze incintise ekhululekile. Ukuze sizwe ngokuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe weCommon Market for Liberal Solutions, othi akula kukhetho olukhanyayo oqhutshwe nguPutin.
Loba kule esithi khona i-communist democracy njengaleyana eyenziwe eChina leyana, ukuthi abantu bayahlangana ema-reserva kumbe grassroots level bakhethe ama-representative, kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho, kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage i-central government. Kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa, bayaboshwa, abanye bebulawa. Kuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho, kuyafana ukuthi i-Highlanders idlala iyodwa kungela Dynamos.
Zingathi ukhetho lolu luyafana yini loluqhutshwa eZimbabwe njalo nxa kusaziwa vele ukuthi umbono uzanqoba, pho lwenzelwani ukhetho?
Ya, angeke ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube la maqembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokhetho ukhona. Inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona i-state capture kuyalungiseka. Awusuze kufani ngaye kule ndlela zokuthi ama-votes akaZulu agcinwe alungisiswe kuyabe kulungile. Ukuthi asingeke sifananise ukhetho lwe-Russia lwe-Zimbabwe, hhayi lapho siyabe sesingathi sesedlula umngcele.
Ye, singathi-ke nxa kuvele kuphela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba, buze kusiba labanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba, pho ukhetho ngolwane?
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Uyabona mfowethu, ilungelo lokuya kukhetho lokuyakhetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isekele sombuso. Kutho ukuthi nxa loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhidlizeka, kusobala ukuthi thina ngokwethu njengesizana zeZimbabwe sitshengisele ngokuyavota. Nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintshe ekubaleni sokungokwabo, kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hhayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu. Nxa thina sivote eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngobani, kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kubalwa amavoti engekho. Yikho ngisithi mina kuthiyene lokweZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti ezimeleyo kuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende yekubandla leZANU-PF.
akula nto ukuthi ayodlala ngabantu. Into nxa inhle inhle, nxa usenze into enhle abantu bonke babangenasizathu esokuthi babakukhiphe embusweni. UPutin usebenza kuhle labantu bakhe njalo kuyabonakala ubana umnotho ukhangela kale sikhuluma so imali yabo iqinenge over 15% nje ever since even impi le Ukraine iqalisile. Ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ukhule nge-more than 2%, ngiyabona maybe 2.96% for i-GDP yabo. Nxa ukhangela ukompare amanye amazwe anyabo Britain, Britain iku 0.6%, Europe igoqelele injana Europe yonke iku 0.9%. Kodwa kuphuthi ngale eRussia baku 2.96%. So khona kwana ezinzinto ezizokubona abantu vele bethi hayi nasi ndoda, ngawe ngasifake imijogwe isebenze emphakathini. Akula kupheka ukukhona. Lokwana ngama narratives abuya labo America laba lamanye amazwe lawa avele belisana leRussia ngoba bona bafuna ukuthi ngabe kuthiwa khona kungena iphapet umuntu wabo abangamenzisa umathanda. Kodwa-ke akunjalo eRussia, abantu bazikhethele abakufunayo.
Ye, nxa sesikhangela phela kuyafana lokwenzakala eZimbabwe, akunjalo Goleti. Kuzwe kuthiwa-ke hey, kulokhetho kwathi ntini nxa soluphuma ukhetho uze kuthiwa ibandla leZANU-PF umongameli umongameli usenqobele nje. Bonani khonokho?
Khonokho lako ngapha kithi uyabona into enhlala njela abantu abangananzeleliyo yikuthi khona iZANU-PF iyasebenza labantu, it's in touch with the people. Ama-needs abantu especially kuma-rural provinces ngale agcwaliseka ngezikhathi zonke. Inhlanyelo babelazo, ama-fertilizer abalawo, inoze izifuyo balakho, konke lokwana kunesesithethwa libandla eleZANU-PF yabetubusa. Pho-ke abantu nxa bethole into zonke zona leziyana, isidingeko bani esizaba khona ukubana bayivotele out bayisuse. Ye emathawuni ngabantu abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi khona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yezizathu zona lezi ezizokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkhonomi, akula misebenzi, akulani, noma nje kuyizinto ezingasoqiniso zona lezo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mpopo Jabalala edale lePhalamende ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika namhla sixoxa ngokwethule ngowayemongameli umnumzana Donald Trump othi kuzaba lokugedla kwamazinyo elizweni leli uma engakhethwanga nguZulu kukhetho luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa uthi ubekhuluma ngokukhuphuka kwentengo yezimota eMelika lokunye hathi ezodlakela. Kuthi-ke umongameli Joseph Biden ozancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lamademokrats uthi uqinisaka loba esekhulile hathi kukaTrump okuveza ukuba usekhulile kodwa kenelisi ukucabangela abanye abantu lokuthi wenzani emhlabeni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika.
Lokhu kukhulunywa nguTrump ukuthi kuzaba le black spot, lokhu hhayi ikwethusela njalo kakuqalisi ukuthi akwenze khonokho. Uyakakhulume angathi uyalahla umlomo, angathi uyenza izinto ezingathi ngezokwethusela. Yikho engikubonayo ngaye uTrump. Uyabe esenzelani ukugcina lokho esikubiza ngokuthi ibase yakhe, laba bamsekelayo. Ngoba ungakhangela kuhle kuhle ilizwe leli liqhamukene phakathi kulaba kaTrump abemilaye, loba kumnyama loba kubomvu, yibo labo kakhulu ayabe khuluma nabo. Kanti-ke langapha lakho uBiden laye ukhuluma laba okuthiwa yibase yakhe, labo abasekela lokhu akwenzileyo lakwenzayo. Njalo ngibona ngathi kuza kuba kubi kusiya phambili ngoba kalesi sikhathi sesesiningi kusukela kathesi kuze kuyefika uNovemba 2024.
So ubona njani kuzayenzeka lani kusukela kathesi kusiyafika leso sikhathi? Singathi kumbe kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo sasilokho sikubona konke lokho?
Sizabe sikubona sibili konke khona lokho ngoba mbona ngathi i-campaigns lezi lo nyaka ziqalise kule i-election ziqalise masinya ukwedlula kwesinye isikhathi. Yikho-ke kuzakwenzakala sibili ukuthi kunxikilwano kusiya phambili. Ngingazi kumbe kuzafika ngenyanga ezilandelayo ukuthi baqondane manqamu lokho kuthiwa yi-debate, lapho sikumelele ukuthi engxeke sikukhangele ukuthi ukukhulunyizwana kuthwani oqoqozwayo kakhulu kubani wehlula omunye njengakhona lo
iqhakadeke kanganani ingqukompikiswano le iyabo umongameli ngabe khankaza khonapho
njengoba ngisitsho ngisithi mina ilizwe leli lidabukene phakathi kwehlukene wesibili okuphose kungathi kuyalingana kuyingxenye lengxenye esibili abalandela uTrump labalandela uBiden kungabantu abalinganayo kuzasweleka abalutshwane abazachaphisa oyedwa bamkhuphule abe ngaphezulu komunye okwakhathesi balingana sibili utyikile obhanqane
lo ngumnumzana Rafael Mthombeni othakazelela ezombusazo ohlala eDallas, Texas kulapha kwele Melika. So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli baka Studio 7 elithumela ngeWhatsApp.
Ngumayidza lapha eGwanda. Isikhathini government ka government ka Priscilla Chikumba lo mnanga gwakhe ni. Asazi koba nini uNkulunkulu asikhumbule nathi.
Yeyey icela litshela umnanga ukuthi sesisiva ngendlala la. Bad bridge abantu sebecuba lenkomo ziyacuba. Lamaza sekho. Sicela uncedo, sicela usizo ntungamili inkomo tshela umnanga kwa. Izalukazi ziyagula zilamidi. Abantu sebesifa la.
Sabonani sabonani ku Studio 7 hari khuluma loNkosamo la. Wasebhinga. Sebehlulekile kuyakha imigwaqo, sebehlulekile ngithi izikolo ngamarengenya njengebhinga sikhuluma izikolo kakhulu abadala bayenza ukuhlanganisa izimali lamabhaketi this year akulalutho emasimini asazi ukuthi izinto ziyayenziwa njani please please obogawulela abo labo Joseph Thuma hayi kabayekela amanga abo laba abahlala beyakhuluma kulanto ezwa izandla
ngicabanga ukuthi ayiliphutha elikhulu kakhulu ukuthi umjija lowo kuthiwa ngusiphotisa kupwanya we-ZANU PF lo ukuthi lawo sesiponsibhuso umele ngabe into elungiswa abantu umathebelele nje akulethi isithombe esihle ukuthi umuntu wazakala kabi ukuthi kugcine sesiponsa i-team efana lebhosi ngoba yikho kudala ukuthi kugcine kudlala ama-players awakhona lesitshonini ngingafisa ukuzwa abantu be-MRP ngoba ihleli lithi lilwela into zakini ngiyabonga ngumasinga kobulawayo ephumule emadonki
Mr. Mathebelele ndokhulumayo ngoba imathebelele ndingeyethu ningumnanga kwaleli siyazi ukuthi le emakhorokhoro wavula ingadi eqamba mangethi ingadi wafaka umntwana nomntwana kwabharisa ngayo yi-Diamond liyanto siyakwazi ikhalanyoni liyafuna ukuyithatha kami kancane thina abaningazi bendawo sikhona lonyaka kulonyaka angeke aqale thina umzilikazi wasishiyela leyo ndawo umzilikazi is a neighbor country from South Africa la eduze lina how many countries enajampayo nisuke eguruso nisiza la kahle kahle bese ngibonga bonke abaculi bakithi yirumba umaskandi noma yini nje kithi nama actors akhona sisibala konke nama madlela phela
uphumlani Vundla bengelele ulanji kuphe lizwe sibanda Caroline Moyo Cecilia Sibanda bele kancube abalandeli kakhulu abe Studio 7
ukudana okukhulu ngalobaba lo bathi ngiziyambi ziyambi lo mayethi iziphala zigcwele sizibona kuphi lezo ziphala mayethi amanzi akhona enele utsho kuphi izifuyo zisifa abantu besifa kunamanzi abantu babusebenzisa amaphilisi kumele badle basuthe awaye ngabacupheli like limbuli mtsheli ukuthi i-audio yami le kayifike kuye bakithi ngike ngiyeke chazela abantu ukuthi iziphala lezo zigcwele zingayo iziphala zakhona
yaphela abalalela nangikhuluma ngisegaranyamba bayithi sicela uhulumente akangenele bakithi ngendaba yendlala special ezifuyweni kube lenhlelo nje zokuthi abantu bakwanise ukuthenga isikuba esichiphileyo nabantu bake bayekele ukuba belokho bewumana ngento zamapolitiki sokwavotwa kwadlula sike sikhangeleni into ezingasisiza kusasa bakithi
labo ngabanye babalaleli baka Studio 7 elizwe bekhuluma lapha besethulela imbono yabo ulayitop namhla sikhangela udubo lwesimo sokusilela kwamanzi endaweni eziningi kwele Zimbabwe singawehluka lesihlobo sikasikhangele ezinye bezikhokhela lamhlanje usungule lamhla umhlangano e-Victoria Falls wamabandla ezombusazo ayiwo alwela inkululeko yamazwe awo bekhala ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga ikansila kwabulawa iti bekungela manzi kuleli dolobha ngomvulo njalo kuza qhubekela phambili kunjalo lakusasa azayivulwa ngolwesibili. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo ogibs dube lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.